siyabonga mavela simhlanganya huye lo Chris Gande ngokusethulela indaba ngesingisi emakhaya lijona njani ikudivana kuhlelo lwe Studio 7 ngolwesithathu mhlakathu ngompalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sokuthi amabandla amanye aphikisayo sihlanganisa amakhanda sidinga izindlela zokuthi kube lula impilakahle yabantwana baseZimbabwe. Izo zenezo ezezinye indlela esizama ukuthi siguqule indlela okwenziwa ngayo ikhetho kuleli lizwe.
Amabandla aphikisayo ayisishiyagalolunye alobelana isivumelwano sokukhankasela inguquko kundlela uhulumende yaqhuba ngayo ukhetho ngaphambilini kuka-2018.
We have also witnessed the signing of various agreements, including those relating.
Sibone njalo ukulobelana phansi izivumelwano ezimbalwa.
Umongameli Xi Jinping wakwele China ugqiba uhambo lwakhe eZimbabwe njalo sedlulele kwele South Africa. Abanye abasemhlanganweni ohlaziya umkhuhlane wengculaza oweyikhasa eHarare bathi ohulumende kumele bananze izitabane labathengisa imizimba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Amabandla aphikisayo ayisichiyagalolunye namhla alobelane isivumelwano sokukhankasela inguquko kundlela uhulumende yaqhuba ngayo ukhetho ngaphambilini kokhetho luka-2018. Amabandla la aqoqela ele-MDCT, iTransform Zimbabwe, iAfrican Democratic Party, iZanu-Ndonga, iFreedom Party, iDemocratic Assembly for Restoration, iZimbabweans United for Democracy, le Progressive Democrats of Zimbabwe. Umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube, umnumzana Henry Chimbiri, laye usayine isivumelwano lesi esithi umelele libandla. Kodwa ezinye iziphathamandla zeMDC zithi ayisiyo leli bandla kayisilo kalikho kwisivumelwano seNational Electoral Reforms Agenda lesi. Amanye amabandla athi kasoze abe yingxenye yesivumelwano lesi ngathi ele-NCA le-People's Democratic Party. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT, uNkosazana Tabita Khumalo wasichasisela okuningi ngohlelo lolu.
Sonke siyazi ukuthi sivele njengebandla leMDC ekhokhelwa ngubabuTsvangirai besivele sikhankasa ngodaba lokuthi kuguqulwe indlela owenziwa ngawo ukhetho. Kodwa kuqakathekileyo sonke siyazi elizweni laseZimbabwe ukuthi ibandla esilalalo eselibuleli ilizwe izani. So isikhathi sokuthi amabandla amanye aphikisayo sihlanganisa amakhanda sidinga izindlela zokuthi kube lula impilakahle yabantwana baseZimbabwe. Izo zenezo ezezinye indlela esizama ukuthi siguqule indlela okwenziwa ngayo ukhetho kuleli lizwe, ngoba sonke siyazi ukuthi isikhathini sonke lapho sihamba khona ukhetho siphuma singabakhalayo ngokuthi izani yabe isintshontshile leli ukhetho ngodaba lokuthi yibo ababambe zonke izinto ezenza ukuthi kube lekhetho kuleli lizwe.
Bakhona abathi kula lutho oluzaphuma lapha ngoba nanku ibandla lenu yebo labasekeli, kodwa amanye amabandla lawa ngamabandla amancane kakhulu angelabantu. Uthini ngalolo daba?
Into ekhona ukuthi kanti isitha sethu lapha kuleli lizwe ngubani? Ngoba nala amabandla noma emancane noma ebakhulu sonke silwa lesitha esisodwa esiyiso esithi iZanu PF. So sokuqakathekile ukuthi lokho ukuthi sihamba sizitshaya izifuba ukuthi sifune izikhundla akusifikisi ndawo, ngoba kuzasehlula ukuthi sikhiphe izandla engembusweni uma sidabulene phakathi. So thina sokuzama ukuthi sihlanganise amakhanda sibise wonke abantu abakhankasela ukuthi izandla iphume, kwenzele ukuthi ziguqule impilo kaZulu yaseZimbabwe.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli seMDCT.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezimbili lamhla eZimbabwe wadlulela kwele South Africa. Lolu hambo lwamukelwe ngenjabulo enkulu ngumongameli Robert Mugabe, yena othelo indlela yokuqinisa ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe lele China kwezombusazwe kanye lakwezenotho. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma edilini elenzelwe umkhokheli weChina lo kanye lequla lakhe izolo kusihlwa eState House ngemva kokulobelana izivumelwano ezimbalwa okubalisa olwemali yohlelo lokuthuthukisa isidiji esipheka amandla kagetsi esewange thermal olubiza phose ibhiliyoni lengxenye lamadola 1.4 billion, uMgabe uthe kuyajabulisa lokhu okwenzakalayo ngoba usuzaqala umsebenzi.
We have also witnessed the signing of various agreements, including those relating.
Sibone njalo ukulobelana phansi izivumelwano ezimbalwa okubalisa esokuthuthukisa isidiji samagetsi sewange ngemva kokuba silobelane phansi esokuthuthukisa esekariba.
Esinye sezakhamuzi eHarare esingathandanga ukubethwa ngegama sithi akusizi lutho ukuletha imali kuleli nxa isimo singazange siguqulwe ngokwaneleyo. Kuphathise kuthini abazale imali zabo bayahlaliseka.
Into eqakathekileyo thina njengamaZimbabweans ukuba kwazi lapho esimi khona lokuphuma ukulumo eziningi ezempolitiko. Kufanele kulesi sikhathi sikhulume ngezomumo womkhathi ngezokuthuthuka kwesizwe, and lokho kutsho ukuthi labo abasifakela imali kube ngabantu abakhululekileyo, lathi sibe ngabantu abenelisa ukuthi sibaphe umumo obalungeleyo ukuba besiphe ima-investments ethi wadingayo.
Wathi kumele uhulumende weZimbabwe afunde ukwehlukanisa ezombusazwe lezamabhizimusi.
Into eqakathekileyo owakathesi ukuthi thina sibe kwazi lapho esimi khona njengelizwe, sibe kwazi ukuba accommodate because thina yithi esifuna uncedo kubo. Konke kungayenzeka kodwa thina kufanele sibe kwazi ukuthi singabancenga njani besincede kulolu ncedo abangasinika lona.
Ngaphandle kwalezi zivumelwano ezilotshwe izolo, eZimbabwe lithole njalo izigidi zamadola zemali yezikwelede yokusebenzisa ukuthuthukisa inhlelo ezimbalwa okubaliswa olokuqhelisa iCariba South Power Station, ukuthuthukiswa kwezokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuqheliswa kwegceke lendizamtshina yeVictoria Falls International Airport. Uhulumende weZimbabwe ubonge abeChina ngokumnika uncedo lwemali yokusebenzisa ngesikhathi abamazwe entshonalanga ebekela inkokheli yeZANU-PF lamankampani kahulumende izijeziso zomnotho. Esuka eZimbabwe, uJinping ulubhekise kwele South Africa lapho abikwa esefikile. Sikhuluma nje ekhangelelwe ukungena umhlangano we-Africa-China Cooperation Forum, njalo uMgabe ekhangelelwe ukuyawungena laye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje behlukana ngemibono abahlali bakobulawayo phezu kobudlelwano beZimbabwe leChina osokulethe impahla enengi elizweni ebikwa ingelahlonzi ebizwa ngokuthi ngamaJingjong. Kubika uJoseph Njanji.
Abanye babeka eChina umlando wokuphazamisa umnotho weZimbabwe ngokuletha lezi mpahla ezingelahlonzi ezilentengo ephansi osokulimaze amankampani ngoba elendleko enkulu yokulungisa impahla ethi isithengiswa ibe lentengo ephezulu kulaleyo evela eChina. Kube labanye abemukela ngenjabulo impahla yakweleChina ngoba ilentengo eneliswa ngumuntu wonke kungakhathalekile ukuba uyasebenza loba hatshi. Unkosazana Sithabile Ngwenya, intombazana esanda kuqeda ukuloba imihloliso kaform 6 ensukwini ezisanda kwedlula, isifiso sakhe ngesokuba ngomnyaka ozayo uqhubekele phambili ngezifundo zakhe ayefunda enyuvesi. kodwa umgoqo omkhulu wabhekane lawo ngokuba abazali bakhe bathi abalayo imali yokuba aqhubekele phambili loba engabe ephumelele kumihloliso yakhe. Osekusibhawu sithabile ithemba yokuba uke wathi ebala iphephandaba ensukwini ezedlileyo wahlangana lodaba oluthi kulamankampani aselizweni laseChina athembise ukuba azaphathisa izifundi zaseZimbabwe ngosekelo lwemali ngaphansi kohlelo lwe-Presidential Scholarship Fund. Usithabile uthi yena labo abazathola ithuba lokuyafunda kwele China balakho ukuphenduka bezothuthukisa ele Zimbabwe ngoba ele China lingelinye lamazwe emhlabeni jikelele yathuthuke kakhulu kwezomnotho.
Nike ngabali newspaper ukuthi China sizanika abafundi beZimbabwe ama scholarship. So lalaba bazahamba eChina bazaphenduka sebelolwazi ngoba iChina ikhanya ithuthuke kakhulu baphathise ilizwe leZimbabwe.
Izifundi zemakolitshini amayunivesithi akwele Zimbabwe zikhokha phose amakhulu ayisithupha zamadola emelika ngesemester okuyimali ephezu kweholo lezisebenzi eziningi elizweni. Unkosikazi Musanyoni yena ophila ngokuthengisa okutshiyeniwe ezitaladini zedolobho lakoBulawayo uthi usekhulise abantu bakhe ngokuthenga impahla ezijiyeniwe ezitolo zamachina ebesezithengisela abanye abantu. Uthi yena yebo kambe abanye bangabe bekhala ngohlonzi lwempahla zasechina kodwa lezi mpahla ziphathisa kakhulu labo abazihluphekelayo.
Yebo abanye bangasola ukuthi amaChina asithengisela into ezichiphileyo kodwa thina njengabantu abathengisayo sibona kuyasinceda kakhulu ngoba siyakwanisa ukuthatha into zone zane zisemachineni lathi sizozithengisa phandle plus futhi labanye abantu bakwanisa ukuthi baphilise imuli zabo ngoba kathesi ngalesi sikhathi akula muntu lemali. Wonke umuntu imali uzuza yona le encane ekwanisa ukuthi ayethenga khonokho kwedollar for two.
Umamkhuni yena akavumelani lonkosikazi Nyoni njalo uthi ukutholakala lula kwempahla zeChina kudale ukutshabalala kwamankampani amaningi aweZimbabwe ngoba ezabo zingasathengwa aqala ngokumisa abantu umsebenzi yagcina esevalwa.
Not only impahla abakhala ngazo, even ama-kitchen utensils, ama-glass, ozipunu, landan, abantu konke sebegijimela ukuyathenga khona ngalo. So ufica ukuthi sokubulele i-economy yethu ngoba thina ngapho ngakhangela silabo khango abantu abasafuna ukuyathenga khona. Sebefuna ukuyathenga khona okhiyana ongama-glass le miganu nalana ema-China echiphile. Ngicho sibisa amabhuku, kulo ngamabhuku angikhona okuchiphileyo, lama-crayon, even lamanye ama-products nje abantwana. Ngoba thina ngapha silama company omelini abayenza izijubo kodwa ufica ukuthi eChina sesikhona esichiphile.
Usamukele Khadebe okewahlala kwele China njalo ofundisa ulimi lwesimandarini emakolitshini aphezulu uthi akulanto yembi ngokuba khona kwamachina elizweni kodwa imithetho yelizwe kumele ivikele uZulu kanye lamankampani avele ekhona elizweni.
Foreign relations, foreign policy is about the national interest. So
ubudlelwano phakathi kwamazwe kumele uqakathekise amalungelo lengqubela phambili yabantu. AmaChina afika la ezenzela umathanda kanti imithetho yelizwe ithini ngakhona lokhu? Thina yithe sibavumelayo ukuthi bazenzele umathanda. Kasilungiseni inhlelo zethu njengelizwe ukuze sithuthukise thina njengabantu beZimbabwe ekudlelaneni kwethu lamaChina.
Ukwethekelela kamongameli Xi Jinping weChina eZimbabwe kwensuku ezimbili ezedluleyo kulethele uhulumende ithemba ukuba luza kwenza ukungezelelo uncedo oluvela kulelo lizwe ethi lesi yisibonelo sokuba ubudlelwano phakathi kwalawa mazwe omabili kuyaphambili kuqina njalo lungaletha amathuba amaningi okuthuthukisa umnotho welizwe. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kuyadingeka ukuthi uhulumende bavume ukubana emazweni abo bakhona abantu abehlukanele abanye ikakhulu labo abaphila ngokuthengisa imizimba kanye lezitabane enxa bezimisele ukulwisana lo mkhuhlane wengculaza. Kutsho ezinye inhlanganiso ezisemhlanganweni omkhulu ophathelane lo mkhuhlane wengculaza owe-ICASA osaqhubeka eHarare. Kubika uNotando Spanda.
Abangelele umhlangano bemele inhlanganiso zamalungelo alabo abaphila ngokuthengisa imizimba kanye lezitabane. Bathi baze embuthanweni we-International Conference on AIDS and STIs in Africa bejonge ukuthi labo bazwakale. Kube lenhlelo ezikhangelane labo. Hathi ukuthi uhulumende baqhubeke bengaphumeli egcekeni ukuthi bathini ngendingeko zabo. Lamhla embuthanweni lo, kuphathwe ingxoxo yalabo abaphila ngokuthengisa imizimba, i-sex work networking zone, ukuxoxisana ngesiphatho abasithola kubohulumende, njalo lokuthi lokhu kululaza njani imizamo yokuqeda ukumemetheka kwengculaza. Umqondisi wenhlanganiso ye-African Sex Workers Alliance, uNkosazana Doughty Ogutu, uthi ukuba sembuthaneni we-ICASA 2015, lithuba lokuthi bamanyane labanye abatshiwa phandle kwenhlelo, abagoqela labo abathengisa imizimba, amadoda aya emacansini lamanye amadoda, abesifazana abaya emacansini labanye abesifazana, labo abalohlupho lezidakamizwa, kanye lalabo abagogekileyo, ukuze kuqedwe ingculaza. Usole kakhulu isiphatho abasithole befika kuleli esithi kazwisisi ukuthi uhulumende walapha kungani wakhetha ukuphatha lomhlangano esazi ukuthi uzaletha imihlobo hlobo yabantu kodwa lamhla usebaphatha angani abasibantu balutho kungani balethe ihlazo elizweni.
Kuyindaba elula nje bekumele kube nomuntu otshela abanye ukuthi lo ngumbuthano wokukhulumisana ngengculaza kungakho kuzeza abantu abathiyeneyo. Kukhanya ingxoxo leyo ayibanga khona. Kufana lo muntu okunxusa emzini wakhe abesesithi hayi wena ungeke udle udla kufana lokwezinye izethekeli zami. Wena kumele usebenzise umnyango lo osemuva. Uhlale khona le ngiza kuphathela imfutho eziseleyo.
Umqondisi wohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olukhangela ingculaza, i-UNAIDS, umnumzana Michael Sidibe, uthi kuhle ukuthi laba bantu babe khona kulomhlangano ukuze indaba ezivame ukukhulunyelwa eNCTA ziphumele egcekeni, abantu bekele ukutshaya inja befihla umphini. Olwela amalungelo alabo abathengisa imizimba kuleli, uNkosazana Sithabile Ndlovu, uthi kuqakathekile ukuthi bonke abantu bazwakale lapho kwenziwa khona imithetho, njalo kuqakatheke ngamandla lapho kukhulunywa ngokuqeda ingculaza.
Ukuchiywa kwabantu nxa kwenziwa umthetho kumbe kusenziwa imithetho yelizwe kuyabe kuyinto embi kakhulu. Nxa khona sesikhangele indaba zegcekwane sichiya abantu abanjengama lesbian, abantu abanjengama gay, okuthiwa yizitabani kumbe abantu abathengisa ezocansi, into embi kakhulu. Wonke umuntu ulelungelo lempila kahle, lelo lungelo njalo kalikhetheli ukuthi wena usebenza umsebenzi wokuthengisa ucansi.
UMandlovu uqhubeke esithi kungemukeli laba bantu kwenza kube nzima lalapho sebedinga ukuya ezibhedlela ngoba bezabuzwa imibuzo engabaphathi kuhle bagcine bekhetha ukuhlala bengayidinga ukwelatshwa.
Thina sithi amalungelo ngawonke umuntu, abantu bezibhedlela nxa bencedisa abantu sikhangelela indaba kakhulu zegcekwane akumelanga bayenze umsebenzi wabo bekhahlameza kumbe bengancedisi abanye ngenxa yokuthi bona bakhethe ukuthi bakhombe kumbe bakhonjwe ngubani kumbe basebenza ezocansi.
Umhlangano lo uthi ukhuthaza ukuthi amazwe achiyeneyo athathe uhlelo lwe-UNAIDS Fast Track Approach lapho okukhangelelwe ukuthi kusefika u-2020 inani labantu elithola imithi libe seliphindwe kabili. Izimiso ezintsha ezethulwe inhlanganiso yempilakahle emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization, ekuqaliseni kombuthano lo, zikhuthaza ukuthi abantu abasengozini yokuthola igciwane, njengabathengisa imizimba lezitabane, banikwe imithi yokuvikela, lapho beyidinga, ama-pre-exposure prophylaxis. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguNothando Spanda.
Indawo eziningi lapho uZulu athola khona imali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe seziphelelwe imali. Abantu abaningi kade bedinga imali eMoneygram leWestern Union bathi batshelwe ukuthi akula mali endaweni lezi. Omunye walabo abehluleke ukuthola imali ngumnumzana Bekezela Maduma oweGwanda, yena osole kakhulu lokhu. Asenelisanga ukuxoxa leziphathamandla ze-Western Union le-MoneyGram. Umnumzana Samson Inhliziyo, ingcweti kwezemali osebenza njalo kwelinye ibhanga, uthi okuhluphayo ukuthi Kula mankampana makulu angasagcinisi imali emabhanga okwenza ingatholakali. Asizweni ekhuluma ngodaba lolu lo Gibbs Dube o Studio 7.
Angazi ukuthi iproblem ibingaphi exactly, but sike safika ku-MoneyGram kwathiwa hhayi linde 2 or 3 hours basazama ukuqoqa imali ukuthi yenele. So angazi ukuthi iproblem ibingukuthi kumbe bekushota imali kumbe bekusenzakalani, but bathe 2 or 3 hours sikusathathwa abala ama-deposit kuphela kuthi ukuthi ingxenye ibhenki ibishota imali.
Kume njani okwamanje?
Ma ngisaphindanga ngabuyela ngisuke ngabona ukuthi omunye umuntu akade khona lapho elayinini la wasendilayele ukuthi hayi no sokule facility ekhona eyamafoni yokuthi uyavele uyi-transfer yena le mali ebuye nge-MoneyGram uyi-transfer ifingene straight efonini ungasathathi i-cash ebhenki suzabe uyinqweba kancane kancane iphume efonini. So engelashuwa lakho ukuthi imali ebuya from outside eshotayo kumbe laba ama-local ama-withdrawals local labo bayashota imali. I cannot confirm. But kuyakhanya nje kulama queue ama angathi abakhona emabhenki okokuthi ingxenye imali ingathi iyasilela kancane njengoba abantu bethola amabhonasi lalaba abavela ngaphandle basebeqalisile ukufika maybe imali isishotanyana.
Umnumzana Vekezela Maduma isizalwa isakhamuzi seGwanda obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube o Studio 7. Live talk lamhlanje sikhangela uhambo lukamongameli wele China umnumzana Xi Jinping yena ugqibe uhambo lolu lamhlanje eZimbabwe. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osandakhethwa ukuba ngumkhokheli wele Myanmar u-Aung San Suu Kyi wenze umhlangano lamhlanje lomongameli Thein Sein osesuka kulesi sikhundla ngenhloso yokuhlaziya ukubuyiselwa kombuso wentando kaZulu elizweni lelo ngokuthula ngemva kokubuswa kwalo libutho kweminyaka phose engamachumi amahlanu. Uhulumende wakwele Cameroon uthi ibutho lakhe libulele abalweli beqembu labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram abalwa bevela kwele Nigeria abalikhulu we-enelisa ukukhulula abantu abangamakhulu ayi-9 ekade bethunjwe ngabeqembuleli. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esizama ukudinga amaphepha okuphephela kwele Bhilithani. Unkosazana Esther Nyambi wahamba kwele Bhilithani ngomnyaka ka-2009 esiyakwenza izifundo zakhe ze-master's degree. Uthe eqeda lezo zifundo wacela ke ukuba isiphepheli esesaba ukuthi aye kulobe kugwalo lwakhe lokuqedisa izifundo zakhe i-dissertation luzacaphula uhulumende. Waveza kugwalo lwakhe lolu ukuthi amakolishi amaningi eZimbabwe ahlutshwa nguhulumende osebenzisa kubi imali kaZulu. Wagcina esedinga ukuba isiphephele eBhilithane lapho asephila khona nzima njengoba engenelisi ukusebenzela. Asizweni ixoxa lo Gibbs Dube.
Ngaqalisa ngo-2012. Yikho lapho engathi ngakhona ubuphepheli lapha ngo-2012.
Singathi-ke kusukisela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje impilo yakho ime njani?
Hayi, eqinisweni impilo itshintshile sibili ngoba uhulumende weBhilithane nxa esalungisa indaba yakho ekuba yisiphepheli bathi ungasebenzi. So uyabuphiwa imbijana nje iallowance abayiphayo imbijana eyokuthi uphile ngayo yona leyo and imali yakho na igoqela impahla zokugqoka igoqele lokudla kodwa ayisimali eningi ngoba ngamachuma amathathu le lesithupha just £36
so nxa kule muli ke uphila njani ngemali enjalo
ayikunzima bhuta mfungqamba manga ngoba ibingani ithe xaxa mbijana nxa kukuthi ulemuli but uminister owefinance solokho wakhatha amakhathi abanika ama-departments lawa imali yakhona isukelayo yakhathwa and so kunzima sibila singqamba manga though of course nxa uku-system uyaphiwa indlu and indlu yakhona yibo ababhadala i-rent and babhadala ama-bills igasi lamagetsi kodwa imali yakhona oyiphiwayo yona leyo inlutshwane ayikwani kunzima sifikamfungqamba manga
wena singathi ke uphila njani ule muli yini kumbe uyaziphilela nje
lo mntwana layo uyaphiwa yona leyo lawa amathuma amathathu le lesithupha nami ngiphiwe yona leyo kodwa njengoba ngisitsho like khathesi sesisikhathini somqando so izinto zalapha eBrithani ziyadula ukuthi uyena leyo uhambe uzama ukudinga ijazi uzama ukudinga isicathulo abantwana umntwana uyakhula every day isicathulo ziba zincane so kunzima angifuni ukuhamba amanga akuchiphanga sibili kunzima
unkosazana Esther Nyambi sizalwane seZimbabwe esidinga ubuphepheli kwele Bhilithani okwamanje sizweni uhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba
Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulane. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Hawu ngiyajabula baba nyabonga.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani umnomzana Mphoko lapha kukhanya abaningi sebembona ngani ngumuntu olandela ezithende zika umnomzana Joshua Nkomo ngokuba lesigaba semathembeleleni enhlizweni yakhe.
Ye kungakhanya kunjalo umbono wami ukuthi okuhle ukuthi uyena ubaba Mphoko engenileyo kuninga kufundileyo ngombuso wakuleliyani lizwe mhlawumbe okade ngakwazi. Konokho abakubonayo ukukhula kwakhe lokuthi usekwazi ukuthi abantu basesindebeleni bahlukunyeziwe. Okunye ngakufunde kathesi sengengile kusotshana isigudlekiso ukuthi impilo yabantu besindebeleni ayilula. Konkani ukuthi usefundile usebona kuqakathekile ngombono wakhe.
Ekuqaliseni lapha abantu bake bamsola lapha besiza ukuthi imbono yakhe ngeyokuthi ayigugura wundi. Yayilethwe yikuqabana nje kuphela engajonganga ukuzohlukumeza abantu besigaba semathebhelelende kodwa khathesi simuzu ngani useguqula ingoma ungathini we
ye yikho konkhana amuza nekhande engutshile ukuthi ungene ngani ngumuntu lwanomsulwa esingathi ngesilungu umuntu yabe innocent kumbe onaive ongani uthi kulula kodwa uthi esephakathi laphana ukuhlukumezeka lokuhlukunyezwa abamenze khona kumenze wabona ukuthi ukuba lindebele ukuba ngumuntu wakwaMthwakazi akulule eZimbabwe okuyinto engicabanga ukuthi mhlawumbe ubaba Mphoko bengayisi kahle kodwa I think ukuba khona kwakhe izinyanganyana zonke ezikhona uthe khwatshu wavuka ebuthongweni wabona ukuthi akulula yikho nje umuzwa sekhwaza selaphana sesithi hayi lathi singabusa umuntu esindebele nathi ukuthi asomuntu bamnxebile phakathi khonaphana wangena sithi kulula but sekubonile ukuthi kunzima
ungabona yini abantu bemsekela
iphutha lakhe wahlupha ngokungena engani ufuna ukuthuka abantu abanjengabo mdala uDabengwa engani ufuna ukuthuka abantu besindebeleni abangani bayalwa lo mbuso weZANU PF lesana kwaba yisiqalo esibi esamenza wabonakala njengesitha hayi njengenkokheli yabantu kodwa nxa engazigeza ngokuqhubeka etengisa ukuthi uyalwazi uhlupho lwabantu bakithi lokuthi luvela ngani abantu bakithi ayisibo bantu abalobuthakathi ubukhokheli obuhle bayabufuna njalo inkokheli lesibindi bayayixhasa ekunzimeni lasebululeni umuntu onjengomdala uDabengwa njana ekhanya ngasegangeni ngani useceleni bangakubulala abantu bakithi nxa ungamthuka ngoba bavela la ekudeni ngibone ngani iphutha ayelenzile ubaba Mphoko ukuthi ungani ufuna ukuthuka wonlana amaqhawe akithi athenjiweyo asenhliziyweni lasengqondweni zabantu
okokuthi umbone ngaba ngumuntu ongasuka alibuse ilizwe leZimbabwe ngelakusasa
umdlalo umdlalo laphana unzima nga ungabona okwenzakala eAmerica kanti okwenza ukuthi umnyama njengoObama aqine thethe ukuthi umbuso wabamhlophe uqhakathekisa ubuhlophe waseAmerica awusungene ebunzimeni ngobukhokheli babantu abanjengo-George Bush nabanye. Kwasokudingeka umuntu oseceleni ongaphathi izintambo engenzi ukuthi umhlaba e-America ngendlela owawusuyibheka ngayo ngenzondo ngemva kokwakwenzakala e-Iraq labo-Afghanistan langale. Umuntu njengobaba uMphoko engagcina ekhangeleka ngalelo lihlo ngenxa yokuthi iziphathamandla zakhona abanjengabomnankafa labosekramayi layo umgaki le gazi eligcwele ezandleni.
Ayihlukane mthokazo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.